ngani tshona njani izibulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithonele indaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesikhulumeli senhlanganiso yamatitshala afundisa emaphandleni eR2 kumbe iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba kuye moyo sihlaziya udaba lokuthi kuyona le iviki eqala kusasa amatitshala athi azahamba ezikolo kabili nje ngeviki kuyindlela yokutshengisela ukusola ukuphiwa imali encane kakhulu eholo labo. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana Moyo ngikulingelela
ngisakubona Crystal. Okokuqala isinqumo esithethe i-Athuzi siyisikhangelelanga ukuba yisinqumo esincane, yisinqumo esikhulu ngoba sizama ukukhangela indlela umnotho osuwe ngayo. Xa umuntu evuka ekuseni enakani ukunatitiye umuntu osebenzayo lokuyipheka kasafuni ngoba kayelayo uyokunathisa. Yethi nxa sikhangela impilo kuthiwa ngama-bread and butter issues. Intengo ye-fuel lanxa uhulumende izolo umthuli simuze etshela abantu amanga ngokuba bazayehlisa besebenzisa lokhu lalokuyana i-fuel isidula ikakhulu e-public transport. Sikhule sikhangela ukuthi i-diesel yiyo ekade ibiza imali encane but sibiza imali enkulu. Kumanje abadala abalabantwana okumele babhale izimseki u-grade 7 isakhamuzi sidinga $30 between now and 29 July. Olevu kudingakala $24 per subject. Imali leyo ngayikhangela kabavumi ukuthi ibhadalwe nge-RTGS kumanje. Bathi imelele ukuyibhadala nge-RTGS uzoyibhadala phakathi laphakathi kwa 22 la lo-29 July. Khonokuyana kuza kutshengisa ukuthi bayakwazi ukuthi kusiyafika lesi sikhathi i-RTGS kuyabe sokungamabhiliyoni sokungamatrillion kusenziwa kuyini. Zona ezizinto okumele zenze umuntu nxa sikhuluma ngokuthi asihlaleni asisebenzeni 2 days 3 days umuntu ayidinga imali kwenye indawo. U-president uhlale kutsho ukuthi umuntu kangayi ukuyabhilisha kaye kwenza imali. Ngathi akwazi lapho eyenziwa khona imali Chris, ngathi vuka sonke sisiya lapho kwenziwa khona imali siyeyenza imali. Pho asikwazi lapho kwenziwa khona imali thina sizabe sicelethu kuhulumeni ngayona le indlela silandela isisekelo sombuso 1365.
Lona udaba lukamasaraure kungani libona ungani ayisilo daba olumele luthethwe emthethwandaba.
Udaba lika Obed Masaraure lumgceke. U-Obed Masaraure nxa kulobufakazi bokuthi wabulala umuntu ngo-2016. Ubufakazi lobu bonke lobu kususela 2016, 2017, 2018 kuze kufike u-2022 bebungaphi. Ukubotshwa kuka-Obed Mzukwana ebotshwa sakukhangela sakubona ukuthi ubotshwa ngoba kuyindlela yokuzama ukumisa umzabalazo wethu ebesilawo eviki ephelileyo. U-Obed ubotshwa esiyazika ukuba ukhona. Hambe kulo muntu ongathi elecala elikhulu lokubulala umuntu ahambe ebesiye ekhwete esiye enkambeni esiya kuthi mina ngikhona. Konke lokhu singakukhangela langendlela okukhulunywa ngayo ubufakazi kabuko. Ubufakazi obukhona balabo yikuthi u-Obed yi-trade unionist. Ubufakazi obukhona balabo yikuthi u-Obed ulwela amalungelo ezisebenzi. Ubufakazi obukhona balabo yikuthi u-Obed ulwela ukuba izisebenzi $2,540 yikho kuzambulalisela ejele.
Lo-ke bekungumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala afundisa emaphandleni e-R2 ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande asidibaneni njalo ngevikezayo lilani.